amukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga lami ukwamukela uhlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje afuna sikhangele uSambuleli chapter ka-21 iverse ka-5. Ithi yona, kwatsho lo ohlezi phezu kwesihlalo, wathi yena, khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha. Wasesithi kimi, bhala phansi lawa mazwi ami ngenxa yokuthi aliqiniso njalo athembekile. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi siphila phakathi kwesikhathi esinzima esiletha ukudangala. Nxa singena kusibanga esinjalo, kulula ukulahla ithemba. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokuthi sibe lethemba. Siyananzelela ukuthi uJohane lapha ebhala kuchapter ka-21 wayesithi yena, ngibone umhlaba omutsha lezulu elitsha. Lwana umhlaba omdala lezulu leyana elidala kwase kwedlule, lolwandle lungasekho. Manje kuba nzima ukuthi ube lethemba nxa udlula phakathi kwesikhathi esinzima. Ngikhumbula uDavida esithi yena, inkosi ngumalusi wami, angiyikwesaba lutho. Kutsho ukuthi nxa uNkulunkulu esithi ekhuluma lathi lapha sihlangana laye kusambulelo, ekhuluma ekugcineni esithi khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha, kutsho ukuthi ngumutsho oletha ithemba. Emuntwini ophila lapha emhlabeni, sidlula phakathi kwe-COVID, sidlula phakathi kwesikhathi abantu belahlekelwa imisebenzi, sidlula phakathi kwesikhathi okokuthi umuntu uyakhangela ngekhaya ebona ukuthi akula kudla akulani, uyabe usucabanga ukuthi impilo yami le izatshintsha yini. Kodwa uNkulunkulu uyasithembisa lapho ukuthi uyenza yena izinto zibe zintsha, ubuhlungu konke kuzayidlula. Ye, lapha wayekhuluma ngesikhathi sesisezulwini, kodwa ngifuna ukuthi sikhangele ukuthi uNkulunkulu usithembisa kuJohn chapter 10 iverse ka-10, usithembisa impilo ephuphumayo siseselapha emhlabeni. Njalo siyakwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi lona, wethembekile uNkulunkulu, liyeza ilanga elitsha sizajabula sithokozekile lona, ngoba uNkulunkulu uyabe setshintshile isimo sethu. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma lithi, uDavide ekhuluma kumakhubuthi yena, nelanga lapho uNkulunkulu esikhulula khona ekugcineni kwakungani siyaphupha. So lakho kunjalo, lapho uNkulunkulu azaguqula khona isimo sakho ekukhulule ebugcineni kuza ngani uyaphupha, ngoba lelo langa liyeza. Lapho uNkulunkulu ilizwi lela limemezayo uJohane chapter 21 esithi, khangela bheka ngenza yonke into ibe ntsha, uzathi ngalelo langa la ubona ukuthi hawu, mhlambe shiwa yonke into isitshintshile, isimo sami sesitshintshile, ukudubeka kwami sokuphelile, inyembezi zami zonke uNkulunkulu usezesule. Ngikhumbula ukuthi kwezinye isikhathi uSathane uyasijikela phakathi kwezilwane, uNkulunkulu uyavala leyo mlomo. Uyasijikela phakathi komlilo, uNkulunkulu uyavala ukuba ilangabi lingasitshisi, ngenxa yokuthi wethembekile njalo uzayenza yonke into ibe ntsha.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami, ufuna ukukhulumisana lawe sesigciba, ungalahli ithemba. Ungabe kulombono uNkulunkulu akunikayo bona, ungabe udlula phakathi kwesikhathi esinzima, uNkulunkulu uthi yena, liyeza ilanga elitsha. Kuthazeka ngalawo mazwi, ube kwazi ukuthi lokho okuhamba phakathi kwakho kuyaphela. Inkosi ikubusisa, sithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu ozwa ukudangala, obesefuna ukuthi ayekele impilo. Siyathandaza uba uNkulunkulu wami, ungenele imimo yonke ehlukeneyo, bebekwazi ukuthi wena uyinkosi ephilayo elamandla, njalo nguwe okwanisa ukudala ilanga elitsha empilweni zabantu. Nkulunkulu wami, hlangana labo, batshintshe impilo zabo ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.